umongameli uqinise kanti amapasa abesithuma sitshelwa ngamabandla aphilisayo anezitiso njalo okuncenga ukuthi abafundi bakuthole ku-America yibo i-America iyabe iyinkulu wonke abangabe befuna ukuthola ukuphila kodwa emuntwini wezimbabwe okwazi ukuthi ilizwe lezimbabwe labuya njani ladijekelwa njani sibanga ilungelo elokuthi lathi sibonakale njengabantu ilungelo eliyabe lithekwa nomzelela kubo labo bantu safilisana nabo so ngaleyo ndlela ilizwe sesiliphephe thina siyakwazi ubana fanti ilunge nabantu liqaphi silungakanani okuyikokutho okulandelwa libandenzani phiphi elisembusweni silandela esingathi iconstitution abantu bakuba yimithetho ekhona elizweni so leyo mthetho ngokubona kuthi thina iyalandelwa ye akula muntu okuthiwa khona ngaphambanisa ngabotshwa akula muntu okuthiwa ngahlukuluza omunye umuntu anganziwa anything so ngaleyo ndlela esikubonayo thina yikuthi andiwalabo abantu abayibo abadinga esingathi isikhothamaphi namabhuno abathandele ukuthi i-America yilinye ilizwe elikhulu ukuthi lawonke amazwe ngalokho okhunye e-America kwabakufunayo thina akubandeleyo mfesithi mo salwela ilungelo lethu ngaleyo ndlela sizalivikela kuzeke naphakathi
kodwa abamabandla aphikisayo labasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa ubusa kubi ukwedlula uMuyi uMgabe bayatsho bathi abantu bayatshaywa bayahlukuluzwa bayabotshwa nje mahlayana sibone uSikhala bojwa wahlala ejele okweminyaka phose emibili engakafunyanwa yinkantolo elecala
abangabe bafaka indaba kaSikhala phakathi kwezombangazwe nangokubuswa kwelizwe abanye bazame labo ukuthi bakhangele ukuthi yena wenzele izafumanisa ukuthi iyabe icamule umthetho ngenzeka ukuthi ngu-George Sikhala owebandla eliphikisayo we-opposition awusafananga hayi ayisikho lokho umthetho awukhangeli ukuthi yena ukuliphi ibandla njalo ungubani kanti ukuthi wena uyi-citizen yelizwe lezimbabwe ofanti ukulandela nalokhu nalokhu uma kuthiwa ukucamula sengacamula umthetho ngenxa yokuthi yena ku-opposition hayi njalo nje abanishana ngifisa ukuthi abazame bonke behlukaniswe ukuthi sihambe neZANU-PF kuyini umthetho kuyini kunabantu abafundeleyo kunabantu abakhona abalawula ngezomthetho yibo ababopha abantu babasebenzisa abantu ayitholele iyanda leZANU-PF abantu bangathi bangagcama umthetho behlulwe ngalo emthethweni sebekhombela kuZANU-PF iZANU-PF yalapho.